siyabonga ejonga lichona njani mthwakazo muhle siyalambulela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlaka 7 ngomabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mugela emoyeni ngenjabulo enkulu ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje umhlangano wabalwa impi yenkululeko obukhangelelwe ukulungisisa inkinga ezikubandla lezanu PF ezigoqela ukuqhubeka embusweni kukamongameli Mugabe wenziwe namuhla waphela kungekho okunengo kubambekayo Ibandla leMTC namhlalethu le idale labaphathi intambo elitsha elizakhokhela uhulumende alubana lelibandla lithe langena embusweni. Umthethwandaba weHigh Court uthi ukukhangela impiko ekumakhalekhukhwini womunye wakho loba engumkakho kulicala. Isizalwane zeZimbabwe zisele zingelankani kulandela amazwi kamfundisi weSoweto odumileyo uPaseka Motsoneng ozibiza ngegama elingahloniphisiyo ezingeke salibetha emoyeni yena othi uhambe ezulwini waphenduka.
Hayi into enjalo kutsho ukuthi ilokuganga phakathi kutsho ukuthi vele yena ufuna imali baqakathekisa imali. Bezenzanga zathi bangabaprofithi abayelaphayo ubusucabanga ngohlupho yabulalo ubususuka umsusi yakhona kukanti kusasa kuzagcina kokuhlupha.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano wabalwa impi yenkululeko obukhangelwe ngamehlo abomvu ukuthi ungalungisisa inkinga ezikubandla lezanu PF namuhla ezigoqela ukuqhubeka embusweni kukamongameli Mugabe lokunye uphele kungekho okunengi okukhomba ukuthi kube lesisombululo. Abalwa impi yenkululeko laba bakubeke sobala emhlanganweni wabo lo mongameli Mugabe ukuthi kabathakazeleli okwenziwa ngunkosikazi Grace Mugabe lenye inkokheli yezanu PF kubika uMavis Gama.
Abalwa inkululeko labo becula ingoma ababezicula ngesikhathi besempini emhlanganweni ongenwe ngamalunga alenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association owenzelwe eCity Sports Center lamhla eHarare. Lomhlangano uza ngemva kokuba abalwa impi laba beke batshaywa ngamapolisa abathela ngamanzi ababayo kunye nentuthu erhitshayo ngesikhathi befuna ukungena umhlangano munye ngenyanga kaNhlolanja. Lokhu kwabangela ukumiswa ebandleni lesikhundleni sokuba ngumphathi intambo obamelayo umgcini sihlalo wabo umnumzana Christopher Mthwangwa. Umhlonitshwa wabalwa impi labo ongumongameli welizwe njalo umnumzana Robert Mugabe utshele ukuthi ibandla selaphuma kwiziqondiso zalo bethi kuyibona kuphela abangakulungisisa lokho njengoba beyibona nsika yebandla lezanu PF. Ekuphenduleni kwakhe umongameli Mugabe njengenhlala yenza usebenzisa indlela ahlezi eyisebenzisa lapho ingeniso ephakathi kwelitshe lembokodo ajejezele abalwa impi yenkululeko laba ukuba bathathe imigodi kanye lokuba bayingena kumapulazi abelungu aseleyo. Bakubeke sobala abalwa impi yenkululeko laba kuzivumelwano abazenzileyo zethulwa ngumnumzana Nyaradzi Machacha phezu kweziqondiso zomhlangano i-ideology lapho betshele uMugabe okubakhathazayo ngendlela umsebenzi uqhutshwa ngayo okunjengokuthi abonela umhlangano bexotshwa amahlayana.
Nyaya ye-ideology, educational ideological
udaba lokufundiswa phezu kweziqondiso zomhlangano luqakathekile kakhulu ngoba kuyiyona ndlela eyayisetshenziswa empini kulalabo ababesilwa kanye lozulu kodwa akusaqakathekiswa ngalama langa.
Kodwa umgabe njengakwenza ngeminyaka edluleyo ubathembise izulu lomhlaba ebatshetshozela ukuba bathathe okuseleyo kumapulazi abelungu asaseleyo.
Animal war veterans, atingashaye njimbo.
Kasi ngeke saswela indawo zokulima ezinganikezwa abalwa impi yenkululeko laba ngoba lokhe bakhona abelungu esingabakhiphanga emapulazini abelokhu bekuleli. Ngilolwazi olwaneleyo lokuba bakhona laba bantu besibhunu elizweni.
Wengeza umgabe ethi abalwa impi yenkululeko laba kumele bangene kwezokwenjiwa kwamatshe aligugu ngoba kulilungelo labo.
You can start your minds wherever you want.
Ilizwe lonke ngelenu lingaqala imisebenzi yokubamba amatshe aligugu lapho elifuna khona. Lina lifuna ukuzinika isilinganiso esiphansi kakhulu. Kungani lifuna ukuzitholisa okulutshwana?
Umgcini sihlalo enhlanganisweni yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association, umnumzana Christopher Mtrangwa, kazangaphiwe ithuba lokukhuluma kulomhlangano. Lomhlangano uvumelana ukuba uzenziwa minyaka yonke bahlangane nomongameli Mugabe kanye ngomnyaka kuxoxisanwa phezu kokuphathelene labalwa impi yenkululeko laba. Ongenwe ngabalwa kumpi eyaletha inkululeko abedlula phose inkulungwane ezilitshumi okubalisa inkokheli evele kuzigaba zonke zelizwe kanye labavele kubutho. Ngimele istudio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Kunjalo nje okunye kokuphuma emhlanganweni phakathi kukaMgabe labalwa impi yenkululeko laba kwethu se abanengi. UMgabe ubikwa ekhuthaze abalwa impi yenkululeko laba ukuthi bayethatha imigodi njengalokho abakwenza amapulazi. Okuyinto omunye wabalwa impi yenkululeko ekuZipra unkosikazi Grace Noku athi uMgabe kaChongo kodwa uthe bayehluthunela bayethatha imigodi engasasebenziyo eyabalekelwa ngabamhlophe. Ukuhlaziya okuphume kulomhlangano uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxela unkosikazi Noku le ncwadi yecubungula ezombusazwe umnumzana Patrick Mpofu. Umqali wesiziba ngonkosikazi Noku obekhona emhlanganweni kaMgabe labalwa impi yenkululeko laba.
Ngabaleli benkululeko besibe sifiso sokuba nasihlangane lomongameli wethu. Simtshele izikhalazo lenhlupho esihlangana nazo thina njengama-war veterans. So hayi samtshela ke izikhalazo zethu simbekele sibili. Kodwa mhlawumbe engxenye singathi ngemva kwesikhathi ubengakazitholi ithuba lokuthi angakubeka kanjani ukuthi asitshele exactly ukuthi hayi izinto sibili ezizalungiswa. Isithembiso sikhona sibili bathi bona bazalungisa. But hayi ingcazelo yangikhona asingeze sitshe sibili ukuthi hayi ibisisuthisa. Ngoba uze watsho laye kathesi wathi hayi nxa kulungiswa lingaze lathi linayo limele ukuthi kulungiselwe linalodwa njengama-war veterans. Asilungiseni into, silungisela isizwe, silungisela abantu bonke.
Mpofu, ungangena lawe utsho ukuthi wena ubona njani umhlangano lo?
Ukuhlonitshwa kwabo yisifiso somuntu wonke ukuthi ngabantu abalwela inkululeko yelizwe lethu. Wonke umuntu uyabefisa ukuthi behlonitshwe ngendlela abafanele behlonitshwe ngayo. Kuzisa ubuhlungu kwezinye indawo ukuthi kulabanye abahlonitshiweyo, kulabanye abangahlonitshwanga, kulabanye abatholileyo inzuzo yokulwela ilizwe, kulabanye abangayitholanga. Kungasenani, nxa sesikukhangela thina ke esiphandle, sikukhangela ngale indlela. Singabuyela emuva, sizathola ukuthi kuke kwaba nesikhathi lapho kuthiwe hayi, asikhumbuleni ukuthi sihlala abasilwele ilizwe. Nangono sibanike esingakuthi yi-compensation ukuthi hayi lisilwele ilizwe kwabamnandi. But as soon as that was done, we go back to bad memories. Nxa sithi ama-bad memories kusikhumbuza okubi ukonakala kwelizwe lethu kuqale khonapho kwaqalisa ukushota imali. Sikhuluma nje namhla besemhlanganweni ekhaya kube kule ndabandaba zokuthi hayi imali seziqalisile ukushota emabhenki. Singakakhangeli abakufunayo konke, labakukhalelayo konke, ngoba unganandzelela bebengakhaleli ukuthi bafuna i-compensation kuphela la kathesi. Hayi balokunye abakukhalela lapho ukuthi ngabe lokhu kuyalungiswa, ngabe lokhu kuyalungiswa. Ukuze kwakhulunywa la ngumongameli ukuthi hayi, ngiyalizwa liyakhuluma. Yikho ngithe mina ngibe ngenze i-ministry kwamahove ukuthi kumbeni izicelo zenu lalokhu elikufunayo kukhangele. But kukhanya ngani akubanga njalo. Kodwa ungakhangela umphakathi oyilizwe, ilizwe liyakhala. Lithi thina-ke sasinindezelwa ngoba asiyanga empini. Ngabe sasizele ngaleso sikhathi inxa engathi lathi sahambe empini. Ngabe sithi okukhalelwa umphakathi ukuthi asindleni sonke, asiyali basilweni, kodwa asindleni sonke ngoba kade somphakathi onosibakhangela ngendlela yokuthi likhumbule phela ukuthi nalathi liqala ukucela ukuthi hayi thina saleli lizwe, ilizwe kubonakale.
Ngizabuyela kuwe nkosikazi. Kwathi kusenzakala ngomnyaka ka-2000 abalwa impi bafaka izikhalazo zabo kumongameli. Umongameli wagcina esithi hambani lethatha amaplaza. Lamhlanje sizwa-ke ngamahungahunga ukuthi kuphume njalo elinye ilizwi lokuthi hambani liyethatha imigodi. Kuliqiniso nalo?
Ye, uthilo imigodi le ekhulunywayo imigodi leyana ethiye igqitshelwe ngabelungu engasasebenziyo. Kodwa ilokho ivalile namanje ngoba abalungu labana bahamba. Pho behambile bazibonanga bangabanikazi phela abalaba kumbe kuthe sithi balama-title deeds aleyo imigodi. Kodwa ilokhu igqitshelwe. So uthi yena hayi njengobana likhala phela ngokuthi liyabe lifuna but imigodi ivaliwe kayisebenzi. Mali yena elisihambani liyevula yena leyo liyisebenzise ikwabe kutsho.
Akusoze kufunyane ukuthi engxenye abanye bayakuthatha ngendlela yokuthi hambani liyehluthuna imigodi leyo njengokuhluthuna okwenziwa amapulazi.
Hayi ngokubekwa kwakhona sibisibili kuchasisa kuthiwe leyi evaliweyo engasasebenziyo ama-disuse yiyo kuthiwe abantu kabahambe beyithatha, hathi ukuthi bafike bahluthunele lowo okhona phakathi esebenzi.
Ubona njani Mpofu? Nxa etsho njalo akubi le ngozi na yokuthi kuyakwenzakala khona kuyana kuka-2000?
Hayi kuba nzima ukuthi sithembe ukuthi into zizahamba kuhle ngoba nxa sibuyela emuva ukhumbule ukuthi nxa into zike zawonakala emuva wonke umuntu uzahlala elingile ukuthi akusoze konakale futhi. Ngakho-ke enye into ezwisa ubuhlungu yikuthi ama-implementing officers or abantu abazabe bekumele bekhangele ukuthi kuzahamba ngendlela yini yiwo esesesabela kibo-ke ukuthi sibone ukuthi bazakwenzani, bazakwenelisa yini ukunqaba abantu ukuthi bengasuki bezenzele umathanda njengasemuva kugcine sewonakala kuwonakale kusiya phambili futhi.
Lo ngumnumzana Patrick Mpofu, incwadi kwezombusazwe obekhuluma endawonye lwalwa impi yenkululeko unkosikazi Grace Noku belo Praxedis Jeremiah West Studio 7. Saka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqakathekile leli langa abanye bathi kalitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi nokubhidlika komnotho. Imbangela bathi ngohulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. And I don't want my people to be tricked. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18. Uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter. Umkokheli we-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla wethule idale labaphathintambo bakhe elitsha elizakhokhela uhulumende alubana leli bandla lithe langena embusweni. Utsangirai wethu le amagama eShadow Cabinet yakhe le ngemva komhlangano weNational Executive yeMDCT eHarare. Ukhethe njalo omabhalane abakhangelane lamakomishini kanye lengatsha zikahulumende eziqakathekileyo. Utsangirai uthe ukhangelele ukuthi abantu laba basebenze katalala baveze sobala ukuthi bazimisele ukungena embusweni yiloba nini balungisise konke okuhluphayo. IShadow Cabinet le ilamalunga alitshumi lasishiyagalolunye njalo agoqela unkosikazi Teresa Makone obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Joel Gabuza obona ngezenjiwayo, umnumzana Douglas Monzora yena obona ngezemithetho, lo nkosikazi Sithembile Mlotsha obona ngezemvelo. Umamlotsha uthi kunenge okumele kulungisiswe nguhulumende kulolu gatsha.
Nge-Easter lapha ngivakatshe ngaya e-South Africa, ngisiyabona i-Kruger National Park. And then ngubone lapho yikuthi isimanga sokuthi kungena abantu abayi 10,000 ngelanga e-Kruger National Park. Size savuka ebusuku ukuze siyebambe iline yokuthi singenise ukungena. And kule mhlobo yonke yabantu abavela amazwe onke abade begcwele nje kuzobona inyamazana lezihlahla e-Kruger National Park. Ngase ngilungisa umbuzo ke kuminister noma ngingakamnika ukuthi kambe sehlulwa yini njengeZimbabwe, kuyini okurong ukuthi senze njalo lathi eWanke National Park ngoba i-park enye enkulu lapha eSouthern Africa. Kulungiswe incingo lezo zaqhamuka kudaladala ezatshontshwa ngabantu kudaladala and kugcine inyamazana ziphakathi njengalokho okwenziwe eKruger National Park. And abantu babuye besike babhadala imali ngoba mina ngibhadale 70 rand ukuthi ngingene eKruger National Park. Nxa lathi singaba lakho ukuthi kubhadwale, angiboni ukuthi singabe singabantu abahawulayo, abaswelayo, abacelayo zonke izikhathi, kanti inyamazana silazo aziphathwanga kuhle and izihlahla silazo aziphathwanga kuhle.
Kuvela kubhadalwa yini nxa abantu bengena kubo wange ngale? Kungenwa mahala?
Tungamili, kunzima lokwazi ukuthi kuhamba njani khona phana kulokugxobana-gxobana kwabantu abayibo bafanele basebenze izinto zenezi. Ngenxa yokuthi kusuka phela kube ne-corruption eyiyo eyenza ukuthi ilizwe lethu lingabukeki kwamanye amazwe, ngoba nxa uzasitha ukuthi indaba yokufa kwendlovu lokwane okwayenzakale wanki ngomnyaka ophelileyo, akhona amaphepha akhulumayo ukuthi alobo bufakazi bokuthi abephethwe kwebutho yibo ababesenza ngabomo ukuthi inyamazana lezo zife ngenxa yokuthi belokulungisa kokuthengisa kwempondo.
Unkosikazi Sithembile Mlotsha ngusenator weMDCT njalo nguye obona ngezemvelo kuShadow Cabinet yaleli bandla entsha. Amapolisa namhla athethe umnumzana Ernest Mtsengi, umkhokheli we-Media Center, ayambuzisisa ngodaba olwaphuma emaphephandabeni ebulenjini olwalukhuluma ngomnumzana Owen Kutshata othiwa wayefuna ukubhomba iplazi likamongameli Mgabe. Umtsengi ubuzisiswe ngodaba lolu okwamahola ambalwa wakhululwa engethe songacala. Umthethwandaba weHarare High Court usunqume ukuthi kulicala ukukhangela impiko kumakhalekhukhwini womunye wakho. Isinqumo lesi silandela ukugwetshwa kukankosikazi Fortunate Nsoro owakwaza wabulala umkakhe bebanga impiko kumakhalekhukhwini. Lokho kutsho ukuthi sekungumthetho ukuthi akukhangelwa impiko kamakhalekhukhwini ungela mvumo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Udaba lwamafoni ukuthi abantu bangabambelani bangavulelani amafoni luhle lubi. Luhle ngalindlela, luhle ngobana ezinye izinto ezingena efonini ziyabe zingezomndeni. Ezokuthi lo omunye mhlawumbe uyabe thunyelwe kungaba yisaziso semva nxa engasakhulumanga lwana ngadobha ifoni ngafika ukuthi alapha sozomonakalo kume njalo nje lezinye izinto ezivele zithinta usapho lonke lapha ekhaya kanti njalo kuleta kwethembeka kakhulu emthathweni laba bathadileyo ukuthi nxa njengoba sekuthiwa sebenyamanye lo lalo kumele angabile umfihlo komunye kwenzela ukuthi impilo lenhlala kade yalapha ekhaya ibe mnandi lokho kuhle kakhulu ngobana kwenza ukuthi umndeni uhlale ndawonye
ukhulumile wena lapha wathi kulokubi lokuhle ungasitshela nje ukuthi okubi kwakhona kuyini
okubi kwakhona ukuthi zikhona izinto ezinye ezithathwa njengomdlalo kumbula ukuthi labadala labo emtwini lo lalo omdala ngaphakathi kuyavumela umntwana othanda ukudlala kakhulu lalo owuntanga yakhe ngako okunye ukudlala kwakhona kungaphambanisa lo omunye lapha ekhaya angazawuthanda njengokuthi hhayi namahlaya bekudlalwa uthande ngendaba ebanzi eqatha kadaka kulalokhu okunye njalo ukuthi bakhona abanye abasebenza imisebenzi ekumele
umnumzana Thandeko Zinti Mkandla incwadi ecubungula ezamasiko Izizalwane zeZimbabwe zithi zisele zingelankani kulandela amazwi kamfundisi wesonto odumileyo uPaseka Motsoneng ozibiza ngegama elingahloniphisiyo esingeke salibetha emoyeni othi uhambe ezulwini wafika wathatha imfanekiso egoqela lo mfanekiso elo Jesu lomkakhe olixhosa isebenzisa umakhalekhukhwini wakhe. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ubusazi na ukuthi uJesu umsindisi uthethe inkosikazi enhle kakhulu elixhosa. Ubusazi yini ukuthi ungaya ezulwini uthathe imfanekiso khona usebenzisa umakhale kukhwini wakho ubusuphenduka emhlabeni uzowathengisa ngamaqubaquba emali. Le imbuzo engaphendulwa lula umfundisi Mtswaneng weSoweto. Ngosuku lwePhasika kubikwa ukuthi uMtswaneng wembeswe liyezi phambi kwebandla laqonga laye layangena ezulwini. Zukuzuku kwavela ukuthi usephendukile. Ubikwa Mtswaneng watshela ibandla lakhe ukuthi uthole kukuhle okumangalisayo ezulwini, wathola lethuba lokuthwebula umfanekiso esebenzisa umakhalekhukhwini wakhe. Wabuye njalo waveza ukuthi uJesu uthethe umfazi omuhle kakhulu owesixoseni. Kwaba lesimemezelo ekhelini yakhe yeFacebook esithi ofuna ukuthola le mifanekiso yasezulwini ngahlawula amarandi azinkulungwane ezinhlanu 5,000 rands. Kwavela eminye imfanekiso ebulenjini be-internet eyake uMtswaneng esemayezini kwaba lomunye emeduzane lenhlanzi othi yiyo eyaginya uJona kanti yena uyithole engadini yase-Eden ngesikhathi efika ezulwini. Isizalwane seZimbabwe uSihle Sibanda uthi le mihlolo ekhomba ukuthi umhlaba usuzagcina.
Hayi, into enjalo kutho ukuthi ilokuganga phakathi kutho ukuthi vele yena ufuna imali baqakathekisa imali bezenzaza thi bangabaprofithi abayelaphayo. Ubusucabanga ngohlupho yabulalo ubususuka umsusi yakhona kukanti kusasa kuzagcina kukuhlupha.
Unkosazana Ntando wenkosi Moyo yena uthi sekuzinsuku zokugcina.
Kulugadebe naye othembisa abantu kubelapha bangamasotsha balala begida phandle nangomunye manje ubebadlisa abantu izinyoka abanye ba hamjiswa ngamadolo kuthiwa izimvu zami lingilandele bathembisa ukuthi abantu bayanotha abantu bengasebenzanga izinto nje eziningi-ningi ezimangalisa futhi ezethusayo.
Umasibanda uxwayisa abeZimbabwe ukuthi baqaphele bengakalandeli abafundisi labaprofethi bakulezi nsuku.
Kungani bengahambi emachechi akudala vele layo esiwaziyo esikhuliswe yiwo anjengabo Sabatha oziyoni o-12 apostoli yiwo amachechi adesiwazi mase sithi siyananzelela ama-Pentecostal Church izinto zabo zilemkhokha kakhulu empilweni zethu.
Umamoya yena uthi hlola imibhalo ungakalandeli laba baprofethi.
And abaprofethi esibabona ngalezi nsuku zokugcina ngabamanga so iBhayibheli lasixwayisa ngaba baprofethi bona laba abaningi abantu bayalandela nje ngemva kwabo kodwa ngelinye ilanga bazobona ukuthi kwakhona bebedlala ngesikhathi sabo ngoba saxwayiswa mpela ngaba baprofethi bona laba.
Ngokwanda kwenhlupheko ebantwini sekuhlume abaprofethi abaningi bamanga kukanti iningi labo laziwa ngokwenza izimanga ukusilisa kanti njalo banothe okumangalisayo ngemali abayithathela abayanga ababalandelayo. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafubembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kuhlelo lwezemaphandleni namhla silenhlanganiso esiyenze izimanga endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ngokuvuselela amadamu lokuncedisa izakhamizi ukusungula inhlelo zokuthelezela iPro Africa Development Trust. Silomqondisi walenhlanganiso umnumzana Velenjani Nkomo. Siyakwamukela kuhlelo Nkomo.
Yebo, linjani lonke?
Hayi, siyaphila, ngilethemba labalaleli baphilile.
Siyabonga, siyabonga.
Akusichazisele ngenhlelo zenu, yini iPro Africa?
Le nhlanganiso yaqalisa ukusebenza ngo-2000 ngemva kwe-Give a Damn campaign laba bayaziyo. Yayinhlanganiso yayisakha amadamu emaphandleni eMathebele South. Ngakho ke sananzelela ukubana khona ngemva kwamadamu lawa akhiweyo, kwakufanele ukubana kwenziwe izivande ezithile ezilama-hektar asukela ku 0.5 ukusiya ku 10 hectares, kodwa kusenziwa ngaleso sikhathi. So ke iPro Africa yayisingena ke yasihlelwa ke ukubana khona yenze lowo msebenzi. Umsebenzi wethu kakhulu njengoba ngisitsho nje ukhangelele kakhulu ukwenza izingadi ngaphansi kwamadamu. Sikhangelele ukubana khona ezabelweni zakithi njengoba kuhlala kulesomiso, abantu bayathola amanzi, kumbe ngithi amadamu ayangena amanzi, kodwa ke wabeseswela ukuthi esetshenziswe ngendlela.
Litholakala ezigabeni ezingakhi?
Sisebenzela kakhulu eMathebeni South kuma districts wonke wong-7. Kodwa ke sike sasebenzele enkayi lapho safaka khona izivande eziyi-5. Ngingathi eMath North yizo zodwa kuphela esazenzayo, kodwa ke isikhathi sonke nje since 2000 sisebenza siseMathebeni South.
Likhona eMenebulemba eGwanda lapho esibone ividiyo lilabadala bejabula belima behlabela kusitsha umpululu. Ake sizwe.
Munati ke munati nyana, munati ke munati nyana, sina sithimu, simunati nyana. Wethule ulele mona, imanga utena mona, sina sithimu, simunati nyana.
Luhamba njani uhlelo lweMenebulemba lolo?
Yeah, ngiyathaba ukubana likubonile lokho. And kuyangithokozisa ukuthi kuchuthi khona iwebsite yethu iyasebenza. Basebenza abantu beMenebulemba. Siyalibona ukubana yisigaba esinye somileyo kakhulu eMathebeleni South, iGwanda South. Ngaphandle kokubana khona bethelezele ikakhulu kathesi, ayikho enye indlela abangayenza ukubana bezuze izilimo, ikakhulu kakhulu imbida ebayizitshebo zabo. Ukuthengisa yebo kambe kukhona khona ngale zakhamizini kumbe ezabelweni.
Kunhlelo zokuvuselela amadamu lapha lenza njani?
Amadamu amanengi asegqibelekile esikubiza sithi siltation. Ngakho ke sabuya lohlelo lokubana khona singezelele imbundu lama spillways lapha edamu elichitha khona ukuze ebambe amanzi amanengi. Luhlelo oluqakathekileyo lo, kodwa ke thina njengenhlanganiso silubona luyingxenye yolunye uhlelo esilubona luqakatheke kakhulu ukulondoloza ezemvelo.
Lisebenza lo hulumende, lisebenza lezinye inhlanganiso ezizimeleyo, lithola ngaphi ngengerenge?
Thina ngokwethu sizinhlanganiso ezimelene kuthiwa yi-NGO. Kodwa ke ekusebenzeni kwethu sisebenza kakhulu lengatsha zikahulumende, ngoba kufanele singene ngabo sisebenze labo njalo ezabelweni. Imali esiyisebenzisayo siyithola kumadona.
Akuphosele ukucinga.
Badala bakithi ngaphandle kokubana khona.
Kwanelo kwalamhlanje emthwakazi lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo untungamili Nkomo.